Abantu kwele Zimbabwe bathi kabasoze bekhohlwe okwenzakale lonyaka ezibhedlela zikahulumende okulabo dokotela abakhalala umsebenzi abanye babo bafika phose amakhulu amanye lengxenye abaxotshwa umsebenzi besetheswa amacala okubaleka emsebenzini odokotela abathuthukayo lokho betshaya phansi ngenduku besithi kababuyeli emsebenzini uhulumende engakalungisisi okubahluphayo bathi isimo esibi somnotho yiso esabenza bakhalala umsebenzi hathi ukuthi benza santando okwamanje balutshwane kakhulu odokotela abelapha abantu njalo akula mithi yokwelapha izigulane isakhamuzi sakobulawayo umnumzana Eden Mgcini uthi ukuswelakala kwemithi ngokunye okwenza kube lokuxokozela ezibhedlela zikahulumende
hayi hayi problem ikhona vele njengoba abantu bevele beyazi sikhangele kukhonokho abakwenzayo amadokotela akhona wona leso abonayo sikwazi kumbe nxa singaphuma thina emangadini uthona enza kanjani na izigulane vele ziyagula iproblem ekhona futhi one into esilayo lapha eZimbabwe ususiya kudokotela dokotela kubhalele phansi ethi hayi kakula mithi amethenga esibhedlela then mbona ngani izibhedlela vele imithi iyashota
unkosikazi Nosizo Chuma uthi ukuswelakala kwabodokotela kwenze ukuthi abhekane lohlupho olukhulu ukuze umntanakhe athole usizo ngokuphangisa esibhedlela sikahulumende kobulawayo
naye esayidini yami ngihlanganele problem enzima emntwaneni ade zithwele sesuka senkulumane basebesithi khona khona umntwana sekakele esiswini unagijiniswe lempilo bafika lapha empilo basebemkhangela bathi hayi iproblem ayikho leyo ukuthi umntwana kuthukakele esiswini hayi kube nzima ngoba umntwana sephelelwa ngamandla senzenza okudinga manesi ngicela linisize umntwana sephelelwa ngamandla lo lo mntwana uthi kasadlali kuhle bona bathi hayi ukuthi agijimele ku-operation vela kuyenzi ngoba kulabantu vele aba-ejensi wokuthi vele bafuna ukusizwa masinyana ngimile ukuthi umntwana akahamba ayi-operator
kusobala ukuthi ukukhalala kwabodokotela ngokuswelakala kwemithi kuliqiniso ngoba lezigulane zizibonele okwehlela abantu abadinga uncedo unkosikazi Melissa Sithole uthi okuhlupha kakhulu ezibhedlela zikahulumende ikuswelakala kwemithi obese kuyinhlala yenza
uhlupho olukhona ukuthi nxa sifika ezibhedlela umuntu uyabe efaka idrip kuyabe kungalamuthi umuthi siwubhalelwe uhambe emakhemisti ekhemisti baye befuna iyusa pho iyusa langikhona siyabe singelalo yibo ubunzima esihlangana labo ezibhedlela lokungcola amahoda angcolile vela akukho clean ethoyilethi vele kakungeneki nxa singena akulazivalo akula bantu abaklinayo especially nge-weekend vele uyabe ungangena
abantu abaningi bafisa ukuthi odokotela babuyele emsebenzini okunye njalo bathi ukubhidlika kwezibhedlela zikahulumende kuvezwa yikudla ukuphekelwa izigulane omunye wabakhala ngalokhu unkosikazi Sithokozile Nyirenda
hayi ngibona ngani at least singathola uncedo ukuthi ama-doctors engabuya on a daily basis njalo at least besiphe i-medication le-progress ukuthi umntwana uprogress okungakanani ama-expenses I think for now since been more than $400 ingasabalela emithini lasekudleni ngoba i-diet ekhona empilo hayi for abantwana especially bathi abantwana abatshileyo kufunakala i-protein eningi kakhulu so i-protein yasomele ngithenge egedini ithenga amaqanda egedini ithenga inyama egedini ikhabiji wayawaya impilo
abanye abanjengomagret maphosa baphila ngokunatha amaphilisi okwelapha i-high blood pressure amaphilisi la kawasatholakali ezibhedlela zikahulumende inkosikazi maphosa uthi kuzwisa usizi ukuthi ubethola amaphilisi la kodwa okwamanje kuyehlula
mina bengilanda amaphilisi e-BP kuphela yiwe sengiphile emvele ngiphila ngawo last Friday ngibuyile ngolwehlanu kwathiwa kawakho amanye ngazuza i-HCT yodwa kwathiwa zazatholakale next month abantwana babayinthengela babayinthengela sibili akulacebo vuli babayithenga khona emafamasi abo ngapho namhla kathesi wona lalamhla bekumele ngiwazuza ngiwatholanga ngenxa yokuthi uthi ifamasi ivali
kulabanye njalo abathwele nzima ekudingeni imithi lokunye okufunakala ezibhedlela nxa izihlobo zabo ezigulayo zingabonwa ngodokotela unkosikazi Linda Sibindi uthi uhlutshwa yikudinga amasakanyana ezigulane okumele ziwasebenzise ukuya ngaphandle
ibhegi eliyi-one liyabe lisebenza $88 zimdola adula sibili ngithwele nzima okunye okumangalisayo
odokotela bathi kababuyele emsebenzini ngakho kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka kwabantu abafisa ukwelatshwa eZimbabwe Omele odokotela abakhalala umsebenzi bekunhlanganiso yeZimbabwe Doctors Associations udokotela Mthabisi Bebe uthi akwaziwa ukuthi bazabuyela nini emsebenzini. Udokotela Solwayo Ngwenya ongumqondisi wenhlelo ezichiyeneyo empilo Central Hospital uthi bazamile ukusebenza labo dokotela abangakhalalanga umsebenzi.
Abo dokotela bona babade vele bekhona selabo ibe sisebenza labo. Abakhalala umsebenzi kumbe laba abantu kabayenelisi ukubuya umsebenzi ngoba bengela mali, lokhu benjalo bengakazuza imali zokuthi baphenduke emsebenzini, silethemba ukuthi bazaphenduka ngomnyaka ozayo. Kodwa-ke hayi, isibhedlela sisebenzile kuhle, abantu baboniwe kuhle, yikho ngokubona kwami hayi isibhedlela siyasebenza, siyazama khona lokhu.
Udokotela Paulinus Khosana, umgcini sihlalo wenhlanganiso eqhasha odokotela e-Health Service Board, walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi kakho emsebenzini okwamanje. Kasenelisanga ukukhuluma lodokotela Obadaya Moyo, umphathintambo wezempilakahle obengaphenduli umakhalekhukhini wakhe. Ngimele iStudio 7 ikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.